abantu balahlekelwa imisebenzi suku zonke ke singathi nje iningi lezisebenzi seziku informal economy lalabo abangathi baqhatshiwe ke umsebenzi wangkhona awuse umsebenzi owazakalayo owensuku ezedluleyo ngapho phela umuntu uyabe esemsebenzini engaholi engalaphenjeni engala medical aid so sikubona nje ukuthi layo ovukela esithi uyemsebenzini suku zonke lalo othengisa amatamatisi ezitaladeni sokungani nje kuyafanana imisebenzi yangkhona yonke nje isi-formalize akusela msebenzi lwane siwaziyo abantu besakhula
kahle kahle alubana uhulumende ethe walibiza wathi isicela amaqhinga okuvuselela umnotho lingamxwayisa lithini
esikukhangeleleyo thina yikuthi uhulumende akutholayo kakufakeke etafulini aziseke uzulu ukuthi nxa esekusebenzisa okuqakathekileyo yikuphi sikhangelele ukuthi uhulumende aluba ke uyazama imizamo yokuthi kutholakale imisebenzi so inzuzo kahulumende angazake ifakwe yini kulapho okungabe kungatholakala imisebenzi nxa kungama-industries silibona kuhulumende ukuthi kungaba yimalini ayitholayo kasivusele nini ke umnotho ngokuba i-industry iqhatshe abantu kuqakathekile ke lokhu ngokuthi nxa ke abantu sebesebenza beqhatshiwe bayabe ke bedinga ama-services bedinga ama-products kule multiplying effect yokuthi ke ama-products ethu asezadingakala i-production isizakhuphuka so into eqakathekileyo kithi njengenhlanganiso yezisebenzi uhulumende indlela asebenzisa ngayo imali yakhe kayisobala ayicacanga aluba uhulumende uyacaca ukuthi nxa ngiyitholile ke le mali ngingayisebenzisa ngendlela engakanani sesiyabona ke uhulumende nxa sethole imali kuthiwa uthengeleke ama-wozeteren imoda yizo lezi zinto ezenza kuzulu athi kusho ukuthi imali uyayithola phela kodwa yindlela oyisebenzisa ngayo yekhathazayo siyabuya futhi ebantwini uthi na ufuna i-2% awusitsheli lokuthi lo 2% ufuna ukuyisebenzisana sizabhadala ke abantu abatshona ke begijimisa abantu instead ukuthi aluba ke i-2% abayithathayo uyatsho ukuthi nizakwakha ama-bridge angaka nizaphake i-industry ikwanise ukudinga ke imitshina ezavuselela imisebenzi so sikhangelele ukuthi uhulumende azokukhuluma lathi manje sibone ngani uthanda nje ukukhuluma nabase-Geneva ayekhuluma laba IMF, the World Bank. Hayi thina nje hayi asibo bantu kuye.